abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphatheke kuma-interviews kuviki ephelileyo mhlaka 3 namhlaka 4 January bagqedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews sikhulumisane le-Minister of Health and Child Care. Sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babize ama-interviews kusele amahola angaphansi angama-20 amabili lane. Abantu abaningi abayibonanga imbiko ngumlayezelo ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. Yikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha sithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka 9 namhlaka 10. Abanye abehleli bayathola izithupha zabo ngoba kungafunakala ama-slips lana ezinoseki. So sibangisa ukuthi badinge imali. Sawathwela izimali zokuthi bagijime baye esikolo bayethatha izithupha. Sikhuluma nje abanye basendleleni bayeza bavela kubobhinga bazabe ama-interviews kusasa. Abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli ithemba bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo. Singathisane sifundo singasuke njani siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma-interviews bekumnandi kakhulu, sihlangane labo bakhuluma lathi kahle. Into ekade bezifuna basitshelile njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphi langaphi. Kodwa khona hayi ama-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Sengivela ku-interview. Yena i-interview ibikahle yokuyi-just general staff. I didn't expect something more difficult than me. Ama-results bathe bazawafenda ngendlela esathola ngayo ilokhu is an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengelancwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ama-certificate bengilawo kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensini babekubhalile sibili khonokho ukuthi no-result slip. Kodwa mina ngihambe nginethemba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babonwe ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele e-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.